So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Bonga uBlessing Zulu esiphathele indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 Mfumfu 2022. Igama lami ngokuyena uGumede Saidi. Endabeni zethu namuhla, uhulumende weZimbabwe uthi intatheli izindaba kumele ziyekelwe ziqhuba umsebenzi wazo zikhululekile njalo zivikelekile. Ingozi yokudubuka kwenzakale egarajini lamafutha ezimota kwele island ibulele abantu abalichumi abagoqela isizalwane seZimbabwe ebesihlala khonale umnumzana Robert Garwe lendodakazi yakhe. Abalimi abafuya inkomo embembesi lentaba zinduna bakhala ngokuthi sebephelelwe imhlambi yenkomo ngenxa yamasela aseqinisa ukubahlasela kulezi nsuku esiyathengisa sengisela amabhutsha akobulawayo inyama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi intatheli izindaba kumele ziyekelwe ziqhuba umsebenzi wazo zikhululekile njalo zivikelekile. Lokhu kuza ngemva kokutshaywa kwentatheli izindaba yeStudio 7 esebenza izimele uGodwin Mangujka. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wezokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa utshele iStudio 7 esekhaduma ukuba akathokozi ngokuhlukunyezwa okwenziwe uMangujka. Yena othake kabuhlungu abasekeli bezanupf ngesikhathi esiyathapha udaba lokhetho lwedale laphezulu lalelo bandla ele-Central Committee. Unkosikazi Mtswangwa uthe uhulumende kathokozi nxa intatheli zitshaywa lokuhlukunyezwa njengalokhu okwenziwa uMangujka.
Ini ndinobatikana zvikuru nekuchengetedza.
Ngiyadana kakhulu ngodaba lokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba kugatsha engilusebenzelayo. Sihlangana labakuntatheli ukuba sibone ukuba indaba zabo ziyalungiswa. Udaba lolu lusasemapholiseni, ifuna ukuba sizwe ukuba kuyini okwenzakalayo.
Umnumzana Ngqaba Machazi wenhlanganiso yemisa Zimbabwe uthi isimo sokutshaywa kukaMangujka lezinye izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba kumalanga asanda kwedlula zitshengisa ukungahlonitshwa kwamalungelo entatheli eZimbabwe.
Esikubona kusenzakala kathesi ukuthi nxa siqathanisa o-2021 lo-2022, siyabona ukuthi ngo-2022 ama-cases, ama-number of violations against journalists angani axakeme kakhulu. Njalo khona lokhu kuyasethusa ngoba sikhangelela ukhetho oluzayo ngo-2023. Ukubona khona lapha ukuthi uGodwin Mangujka uja we-VOA Studio 7, lo Desmond Chivarande we-News Day, nabanye bentatheli izindaba abangani abahlukunyezwe ngamabandla, ngabantu bebandla beZANU-PF ngempelavinye ngesikhathi besenza ukhetho lwabo lwe-Central Committee. Nase sikhangela ukuthi nxa kulukuhlukunyezwa kwamapholisa kwentatheli izindaba ngalesi sikhathi kutshengisela ukuthi u-2023 engaba nzima.
Lokhu kugcizelelwe nguNjabulo Ncube owenhlanganiso yabahleli bezindaba eyeZimbabwe National Editors Forum.
Sixoxele udaba lolu lokutshaywa kukaMangujka. Sitshelile uminista ukuthi hayi lokhu akulunganga. Babe sithembisile ukuthi khona akusoza kwenzakala. Yena uthe uzadingisisa ukuthi azwe ukuthi wahamba njani, kodwa laye uminista Mtswangwa wawusolile kakhulu. Thina njenge Zimbabwe Editors Forum siqoqile laye simtshela ukuthi akusiphathanga kuhle. Wasithembisa ukuthi khona uzadingisisa ukuthi azwe ukuthi wahamba njani.
Ukowetsa itakawira ongunobhala wenhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo eYoung Journalists Association yoja uthi ukutshaywa kukaMangujka kuyisikhumbuzo socuku olulako ukuhlela intatheli izindaba ngomnyaka ka 2023
yazi kulihlazo ukuthi usile ama journalists were being abused ikakhulu by the ruling party. No, we don't expect it, especially when we are slowly approaching ama elections at 2023 with the way also we go khona it's likely to increase. And these guys are actually failing us, you know, as the 14th state. Ngoba what they promised is a new dispensation. Akukho. Going back to the Mugabe era.
Inhlanganiso ezimele amalungelo entatheli izindaba ezigoqela eMedia Institute of Southern Africa, MISA, zithi ukukhuphuka kwezihlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba ukwethusela lokuboshwa kwazo kuzaqhubekela phambili kakhulu kathesi sokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Lokhu sekuthiye intatheli izindaba zilokwesabela impilo yazo ngoba zingasela ndawo yokucatshela ngenxa yomumo okhona elizweni ngesikhathi ilizwe lungiselela ukhetho lomnyaka ozayo lukamongameli, abameli bedale lephalamende nabamakhansili. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonya athi ube engasabeli ucingo, kodwa omunye umpholisa wenkambeni yekhuwatsana ugcizelele ukuthi udaba lolu lumangelwe yibo phansi kwenombolo ye-RRB ethi 530-3763. UGodwin Mangutshka utshaya ngamampama ngabasekeli bezanupf emzini wekhuwatsana eHarare ngesikhathi ethapha indaba zokhetho ledale le-Central Committee yebandla leli. Lokhu kusenzakala enye intatheli izindaba ephephandaba le-Newsday uDesmond Chingarabe laye uxotshwe kwenye indawo ebisenzelwa lolu khetho eMaswingo. Kusenjalo kolunye udaba olufanayo namhlanje intatheli izindaba ze-Heart and Soul ezibalisa uGaddafi Walls noDanmo Mundai bathi batshayeka buhlungu ngamapholisa eMbare namhlanje. Baphinde babotshwa basiwa enkambeni yeMbare kodwa baphanga bakhululwa bengethiswa ngacala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingozi yokudubuka okwenzakale egarajini lamafutha ezimota edolobheni leDonegal ngenyakatho kwele-Ireland ngolwesihlanu emini ibulele abantu abalitshumi kwalimala abayisificaminwembili. Omunye walaba abafele kulingozi isizalwane saseZimbabwe ebesihlala kwele-Ireland, uMnumzana Robert Garwe obeleminyaka engamatshumi amahlanu kanye lendodakazi yakhe uShana obeleminyaka emihlanu. UGarwe obedabuka eWedza eMashonaland East wehlelwe yilingozi esiyathenga ikhekhe lomcimbi welanga lokuzalwa kukankosikazi wakhe ephelekezelwa indodakazi yakhe. Isehlakalo lesi sitshiye izakhamizi zalindawo zithithibele njalo zilokudana okukhulu. Amapholisa athi alokhu esawuphenya lumonakalo ukuze bazi imbangela. Umeya wedolobha leli uthe sekubuthaniswe imali efika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili ama-euro, €170,000, ekuncedisa imuli ezilahlekelweyo. I-Studio 7 ixhumane loMnumzana Darlington Dube oyisizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni elakhelane lele Donegal lapho okwenzakale lingozi.
Ingozi iyehleke endaweni ebizwa ngokuthi yiDonegal. IDonegal ilidolobho elingumakhelwane weSligo. Indawo yakhona iyenzeke eDonegal County lapho okuvele khona ingozi ye-explosion. I-explosion yakhona bathi yenzeke egarage then kwase ku-affecta a two-story building and a shopping, ele busy shopping complex khonapho.
Bangaki abantu abatshone kusehlakalo lesi?
Kushone abantu abawu-10. Phakathi kwabantu abangu-10 kulezizalwane ezimbili zaseZimbabwe, ubaba ona-50 years ogama lakhe ingu-Robert Garwe, bese ubehamba lendodakazi yakhe uShona Garwe ona-5 years, bebeyothenga i-birthday cake for umama wendodakazi kababu Garwe lo oshonile.
Labo abalimeleyo bathwalelwa ezibhedlela ezishiyeneyo sebesizwa njani?
Phakathi kwabantu bona laba abashonile abawu-10 kukhona abanye abalimele, oyi-1 ulama serious burn injuries uthwalelwe esibhedlela sehlokodolobho yalapha e-Ireland eDublin. Then abanye abawu-7 abaku-stable condition bathwalele esibhedlela saseLetterkenny okungelinye ledolobha elikhona lapha e-Ireland. Labo abawu-7 bathi bakustable condition.
imbangela yengozi le isisaziwa yini? Kukhona yini abakunakanelayo?
Okhulumela amapholisa alapha e-Island u-Lime Gerald usuprintendent uthe yena basaphenya ingozi eyenzekile, kodwa banakanela ukuthi kube yingozi. Izakhamizi lezizalwane zalapha e-Island zizokwaziswa sebephothule uphenyo.
Lo ngumnumzana Darlington Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele island exoxa le Studio 7 ngocingo. Abalimi abafuya inkomo eMbembezi lentaba zinduna bakhala ngokuthi sebephelelwe inhlambi yenkomo ngenxa yamasela aseqinisa ukubahlasela kulezi nsuku esiyathengisela amabhutha kobulawayo inyama. Uhulumende laye uthi usekunanzelela ukuba abalimi bayalahlekelwa izifuyo zabo, yikho amapholisa aseqinisa umsebenzi wokubopha amasela la. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abalimi abaphila ngokufuya inkomo ezigabeni zeMandebeleni okungani kahle izulu bathi izehlakalo zamasela abatshontsha izifuyo lokhu zisanda ngalezi nsuku, iningi lisithi alisela nkomo. Umnumzana Alexander Mbangwa wentaba zinduna uthi isibaya sesivaliwe bathaye babhuqa amasela.
Abantu bayintshontshela isifuyo ngosibili awakatali lobayi kule mtshiso lo kuthiwa masiwutshise ozinkoo ezifuyo. Amapholisa noze siripota awanandaba. Okwenzakalayo ziyantshontshwa ebusuku, ziyantshontshwa emini, bahambe lazo inkomo. Amasela ezinye ziyatholakala, ezinye zingatholakali for good. Aya kula bantu abobotshwa ngoba amapholisa arelax. Ngoba kwesinye isikhathi noza alalokhu zulu aripoti amapholisa uyayekelwa njalo, uyaphinda ayekelwe ngiyahamba umbone sehamba phandle.
Athithibele abalimi beMbembezi le ntaba zinduna omunye wabo ngumnumzana Mthunzi Masoka.
Impahla ziyalahleka, impahla zizifumane ngokuqondileyo, plus ke ngoku asinako ukuncedwa uba thina singamapholikhoni basibe namabhayisekile okukhawuleza sisekele za nkomo. Iinkomo zimkanje kuthiwa nazo yeva uba ngabe sinoncedo singalincediswa xa sisukela ezankomo, ngoba umntu uyanqanda inkomo umfondini ziyophuma kwenye indawo, kanti ubu buhamba ngento elula ubuzibambe zankomo.
Ngaphandle kwenkomo amadongi lawo abikwa esengozini yokutshontshwa. Mnumzana Brian Zombana uthe eMbembezi le ntaba ziduna kusela zifuyo.
Zatshontshwa inkomo kakhulu amadongi wese inkomo kweza zitshontshwe ongabantu lokhu ithala le iduzane nathi kakhulu, so they take ama-chances. Ama-agents wena la ama-agents wena la kuthiwa ama-agents akhonapha yiwaatshontshwa iinkomo zethu.
Into eyenzakalayo thina ngapha siyabe sidinga inkomo sithi zisemadlelweni, kanti inkomo kudala zadliwe. Lalesi siyabe zibanjiwe ziyinyama, ababuyi bazositshela.
Izakhamizi eziningi zithi amapholisa ancedi lutho ngoba abatshontshayo bayaziwa kodwa kababotshwa. Mnumzana Mbanjwa Dlodlo ngomunye wabakhala ngamapholisa.
Zilahleka nje izifuyo, abantu abantshontshwayo abaningi bayaziwa kodwa baphuma betshaya. Problem ekhona. Ngikhuluma kunje, so kunomkhwenya omontshontshela inkomo ezingu-11 kwathola ezingu-2 ezingu-2 8 yakhona kusho ukuthi i-9 yakhona 9 akabonakala, ingabonakala i-9 yakhona ayazakali noma siyadliwa ngoba inkomo ezibanjwa ngamapholisa ebusuku at night benza i-night raid. Laba bantu bangathatha inkomo esibani sakho bahambe lazo kula roadblock ebusuku, bahamba lothambe bazisenze emakhithini bekuhamba njani.
Isikhulumini samapholisa kobulawayo okuyikho okucatshangelwa ukuthi inkomo ezitshontshwayo zithengiswa abamabhutha aleli dolobho ayavuma ukuthi udubo lokutshontshwa kwenkomo lokhu lukhula.
Lesi singathi bulawayo ile ndawo kuthiwa ngama-peripheries, ungakhangela ku-Harare Road abantu laba bafuna indawo lapho kune-quick transport engena kobulawayo. Ungahamba futhi ngenkayi road emapulazini aseduzane eMbuza, ngenyama endlovu road amapulazi aseduzane lawo futhi eMbuza, uhamba nge-Solution Road lakho kula mapulazi aseduzane, even i-West Acre nge-Plumtree Road isiya esigodini. Amapulazi agqagqele aseduze yizinkomo ethi zingagqanyelwe ebusuku ngama-3% ziyase zingenisiwe emafrijini kobulawayo. Kodwa njengamapholisa lamapatroli ethu senza ukuthi abantu bazi ukuthi ebusuku sizabamisa ezindlini zabo sizangena ukuze bengagcini izinto zokutshontsha.
Umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo obona wenzakalayo esabelweni semathele North njalo elilunga ledala lephalamende elimele lesi siqinti uthi uhulumende uzama ngamandla wonke ukunceda.
Uhlupho lokutshontshela kwezifuyo kakhulu emguza selubhahile ngoba abantu basuka emathawuni emalokitshini besiyadinga inkuni ichebe-chebe begcine sebebamba izifuyo zabantu. But njengoba nokwazi nje ukuthi uhulumende sefake in place i-task force ekhangelane lakhona kokutshontshwa kwezifuyo. Njalo kule mzamo eminingi yenzekwa nguhulumende ukuthi kube lama base stations emakhaya lapho ukuthi kube lamapholisa ahlala duzane labantu ukutshontshelwa kwezifuyo luzakuba ngcono luzakwehla amapholisa nxa esencedisana nesebenza lezakhamuzi.
Abantu abaningi emaphandleni esezigabeni zemaNdebeleni baphila ngokufuya lokuthengisa lezo zifuyo ngoba izulu lingani kuhle kulomhlubulo ukuthi bengathengisa izilimo. Abalimi abaningi bakhala ngamapholisa akabophi amasela aziwayo, abanye sebecabanga lokuya kubo siyazi. Esikhulumeni samapholisa elizweni lonke jikelele, u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi badinga amasela la ngamehlo abomvu njalo sebeqinisa umsebenzi wokubabopha. Amapholisa bathi kusukela ekuqaleni kwalomnyaka sokutshontshwe inkomo ezifika inkulungwane ezine 4,000 phakathi kwenyanga ezintathu ezisanda kwedlula, abalimi bembembesile ntabazuna batshontshelwe inkomo ezingamathumi phose amathathu 28 batshontshelwe njalo labo babhemi bangamathumi ayisificamunwemunye lesithupha 96. Ngimane Studio 7 ngaba Ntaba Zinduna, igama lomuyezo Jesus Band.
Ukuphuma kukhetho lwakwelelesuthu kuveza ukuba ibandla elitsha ele Revolution for Prosperity lilakho ukunqoba ngoba selithole izikhundla ezingamathumi amahlanu lasithupha 56 phakathi kwezilikhulu lamathumi amabili 120 ezedale lephalamende. Kumele lithole ezinye ezinhlanu ukuze ledlule isilinganiso sokuyingxenye yezikhundla zedale lephalamende i-50% plus 1. UThuso Khumalo usipha lolu daba esemaseru eLusuthu.
Izinkulungwane zabasekeli bebandla le-Revolution for Prosperity bangene emgwaqweni namhlanje betshaya amakhwelo impululu lamahuda bethakazelela kunqoba kwebandla labo ekhethweni. Leli bandla elibunjwe ngombimbitho lonyaka yilo elithole izihlalo zamalunga edali lephalamende eziningi. Inkokheli zaleli bandla sezithembise uZulu weLesotho ukuthi zizasebenza katalala ukuqeda ubuyanga obubhahe ilizwe lonke. Unobhala jikelele waleli bandla unkosikazi Mthathi Morosi uthi bazadala amathuba emsebenzi, bathuthukise umnotho welizwe kanye lokuphucula impilo yabantu ukuze iLesotho iphume eluhlwini lwamazwe alobuyanga obukhulu ku-Afrika jikelele.
We are very excited, we are happy. This is history in Lesotho. We've never seen a party that is formed within such a short time, winning so many constituencies.
Uthi bathokoze kakhulu njengoba kungokwakuqala embalini yeLesotho ukuthi ibandla elitsha linqobe amadala amavoti amaningi kangaka. Abavotele leli bandla likhokhelwa ngusomabhizimusi owaziwa kakhulu uMnumzana Sam Mathekane bathabe bamanzi ngokunqoba lokho. Ilunga laleli bandla unkosazana Thato Dinini uthi bakhangelele ukuthi uhulumende webandla le-RFP adala amathuba emsebenzi. Uthi bayabonga kakhulu ngabakwenzelwe ngumveli ngqangu ukuthi umkhokheli waleli bandla uMnumzana Mathekane kube nguye ozakhokhela eLesotho. Kodwa akusiyo wonke umuntu othokozileyo empumelelo yalolukhetho. Isiphathamandla sebandla leBasotho Poverty Solution Party uMnumzana Lephoto Tamae uthi abasekeli bebandla lakhe abaningi baxotshiwe endaweni zokuvota, abanye betshelwa ukuthi amagama abo awekho kugwalo lwabavoti, kanti abanye bebetshelwa ukuthi vele ibandla lakhe alikho eluhlwini lwamabandla avotelwayo.
The sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my BPST wasn't available into the ballots. And then they voted for this the second option party that they can vote for.
Uthendaweni eziningi abasekeli bebandla lakhe bebegcina sebevotela amanye amabandla ngoba ibandla lakhe bengaliboni egwalweni lwabavoti. Kodwa kwisikhulumeni sekomishini ezokhetho uMnumzana Thoi Hansi uthi akusiqiniso ukuthi amaphutha abekhona kulolu khetho enziwe ngabomo.
We don't take
any authority from anybody. We are 100% independent in our decisions and in our operations.
Uthi bazama ngazo zonke indlela ukusebenza ngobuqotho bengathathi hlangothi. Usenjalo eningi lenhlanganiso ebeziqaphela olukhetho zithi konke kuhambe kahle loba kukhona okuncane okufuze ukuqondiswe. ILesotho ngelinye lamazwe alokuyanga kakhulu e-Afrika jikelele. Izakhamizi ziswela izinto ezifana lamanzi, ukudla, imisebenzi lemfundo elohlonze. Kulamabandla ezombusazwe edlula amathuma esithupha over 60 abhalisele ukuncintisa kulolu khetho, kodwa ke kucine sekuncintisa edlula amathuma amahlanu kuphela over 50 njengoba kube lamanye amabandla enze imanyano etshiyeneyo. Umanyano wamabandla amabili abebusa unqotshiwe kulolu khetho. IZimbabwe ikhangelele ukungena ekhethweni ngomnyaka ozayo, bese kusithele South Africa lona lizangena omnyaka olandelayo. Mele Studio 7, eMaseru, eLesotho, ngothuso Khumalo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi alethuswanga impumela yokhetho lwe-by-election eMberengwa laseNyanga ngempelansonto. Amalunga amelele libandla anqotshiwe kukhetho lolu. Ngeviki ezayo kulolunye njalo ukhetho lwama-by-elections eNsiza laseMatobo. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, uMnumzana Felix Magalila Mafasvanda.
Mahlabe Zulu lizwile impumelelo yenyanga leMberengwa ukuthi asiphumelelanga njengesisi. Achilingalahle imbeleke ngokufelwa khonoko ukuthi sesikhona emareserve sesikhona eMberengwa lapho sazizuza 5 kade sesile number efika kuma 100 and something kutshengisa ukuthi hayi isisebenza ngikatalala tactics zethu lenhlelo zethu zomgwazo zilobubelo. Into efana sinanzelele ukuthi akukabi lama reforms ahambelana le constitution. Ababusayo abafuni ukuthi siguqule izinto ezingahambelani le democracy. Khathesi sibona abantu almost half polling station bayavotelwa, bavotelwa ngumuntu oyedwa. Umama uyabe engafundanga iqiniso kodwa phela umthetho ukuthi ufanele uzikhethele ukuthi uzavothelwa mbani. Khathesi sesibona abantu oyedwa mbe ababili yibo abavothela 50% of all electorates. Akula free and fair elections kakhulu emaphandleni enyanga leMberengwa. Sibone behamba bethusela abantu bebatshela ukuthi lingavota laphana sizalibona ngemtshina. Sifuna ukuthi wonke umuntu evotelwe nguchairman noma ngomunye omelele usabhu. Konke lokhu akusiphathanga kahle. Thina sifuna ama-elections a-free and fair. Kwenzela ukuthi 2023 ozawina echayo lihlombe ngulo umuntu omdlileyo. Lo mdlileyo laye echayele lo owinileyo. Okwamanje sibona ngani iZimbabwe since 1980 impumelelo yama-election yiyo ephelela ema-court, yiyo ephelela abantu bengazwanani. Yikho ke siyamangala ukuthi kambe njengoba sifunde kangaka eZimbabwe, United Nations isipha 97.5 total literacy rate, 97.5 kutshengisa ukuthi abantu eZimbabwe bafunde kakhulu, bayakwazi ukubhala lokubhala inamba isamu. Kodwa sesiyavota sibone 57-60% bayavotelwa, akusahambelani lama statistics ezemfundo zethu. Konke lokhu kuza kwenza abatwana baswele umfutho wemfundo, bebona utitshala, babona unesi sevotelwa sesithi kafundanga. Kuyayangisa njalo kuhlukumeza umzimba lokhu. Bantu beMberengwa leyinyanga lingalahle imbeleko ngokufelwa. Sesi sizacela manje olutsha intanga ukuthi come 2023 siyevota. Sesibhobozile konokweli kwenzileyo, siyakubonga ngoba kudala kwakuvele kungala muntu weopposition endaweni lezo. Hayi, siyabonga mahlabezulu, singalahli imbeleko ngokufelwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Ukusilela kokudla okwakha umzimba kubikwa sokudala inhlupho kumpilakahle yomntwana osakhulayo, acine engakhuli kuhle, echikizeka umzimba okubangela inkinga lapho esesengumuntu omdala. Intatheli izindaba uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingqathi zezempilakahle zithi sezinanzelela ukuthi ukudla okuthile okutholakala kungela ndleko kangako kungaba isikhali esikhulu sokulwisana lenkinga zokusilela kokudla okwakha umzimba konke lengqondo. Umnumzana Kudakwashe Garayipasi ongumqondisi wenhlanganiso ebizwa ngokuthi Essential Delights esebenzela eBybridge uthi sebasungula umsebenzi wokulungisa umhluzu wokunathwayo besebenzisa izithelo lezihlahla ezinjengemarula omkhomo lezinye.
The baobab is a powerhouse whereby we believe it's a super fruit.
Ibaobab yisuper fruit kwezempilakahle, ilama vitamins, lama minerals amaningi le-fiber.
There's also an potassium ion.
Amakolitsha amakhulu agoqela iGenoa University of Technology, University of Zimbabwe, leMarondera University of Agriculture, Science and Technology lawo abone kufanele ukuthi adinge indlela ezingaphathisa esebenzelana namanye amakolitsha angaphandle kwelizwe. Unkosikazi Prosper Chopela uthi sebephume lelambazi lezinanakazana ezidliwayo okuthiwa ngama-edible insects.
Sifake konke phakathi, sagaya, sawuhlanganisa, sapheka, like pre-cooked. So, nxa umuntu efuna ukudla, all they have to do is bafaka phakathi amanzi atshisayo kumbe ichago behlanganise bese sidla.
Unkosikazi Dona Ncube wenhlanganiso yeZubo Trust esebenzela iseBhinga esigabeni seMatabeleland North uthi abasebenza lo mkhomo bewuphehla ube yimpuphu, le ntanga zawo bezilungisa zibe yitiye yekofi kunye lomuthi wetamarin. Konke okutholakala kalula kodwa kuphathisa kakhulu kumpila kahle yomuntu.
Ireducer ilose isugar, abantu labana bale sugar leya iyahlifela isugar yangkhona, kube le lose increase of appetite. Ma umuntu ele loss of appetite ya increase appetite, ibe lokuthi futhi inceda omama laba ayebemunyisa ukuthi kube increment of milk for breastfeeding.
Umnumzana Tinomuthe Ndama Kause wohlangothi olubona ngezohlonzi lokudla kuhulumende olwe Food and Nutrition Council uthi inhloso yabo ikuba eleZimbabwe liqede indlala kokuphela lesimo semalnutrition.
People know, have to know about nutrition, have to know about healthy diets, have to know about all the health foods they are supposed to
eat. Umsebenzi omkhulu yikuthi uzulu azi ukudla okuqakathekileyo njalo okwakha umzimba.
Ngenhloso efanayo, amabhizimusi afana labo National Foods lawo aselungisa ukudla okusekela isiqondiso zokulungiswa kokudla okwakha umzimba. Lokhu kudla ngokugoqela okulungiswa ngempuphu yamabele endulo ethiwa ngama super carbs afana lepalenta finger millet, pearl millet, lepalenta sorghum. Inkokheli zomdabu lazo sezikhanya ziwamukela umbiko wokufundisa uzulu ngokuqakatheka kokudla okwakha umzimba. Unduna Tsobani.
Sibonga uPeter Ntambe osethulele lolo daba. KuLive Talk namhla sikhangela ukuphuma emhlanganweni ye-World Bank le-IMF eyenziwayo okwamanje, njalo lokungenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.